Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 9 ngobakazi 2017 ku Prophetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngilalele umkhono obuyela phambili lapha ukhuluma ngomngameli mama Mduru. Bona kusandisana sibambisana ndawonye. Ngoba ngicela MPCP.
Ibandla eliphikisayo likhokhelwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli uDr. Joyce Mujuru liphawulwe okusemthethweni emhlanganweni walo wakuqala wenkokheli owe-National Elective Convention.
Bonani na kube ama-izithagethi osanzayo ngoba vele bazakala ukuthi ngabantu abangahambelani iyo lesikhumo esikhethwe ngabantu abanjengabomakhuthi abahambelani le nto yekhoalition le.
Ibandla le-MDCT limisa umsebenzi ezinye eziphathamandla zebandla leli okwesikhatshana. Kwezemidlalo silethulela impumela yemidlalo yenguqu yesigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla eliphikisayo elikhokhelwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli uDr. Joyce Mujuru liphawulwe okusemthethweni emhlanganweni walo wakuqala wenkokheli owe-National Elective Convention owenzelwe enkundleni eye-City Sports Stadium eHarare lamhlanje. Unkosikazi Mujuru lenye inkokheli yamabandla aphikisayo batshengise ukuvumelana ukuba indlela kuphela engasusa umongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF embusweni yikungena kukhetho emanyene. Mavis Tama usethulela lolu daba.
Bekugiywa kukhaywa ingoma bezichaza unkosikazi Mduru njengomkhokheli uqobo emhlanganweni lo we-MPP. Unkosikazi Mduru utshelela umbuthano wabavele ezigabeni zonke zelizwe ukuba okumqoka ngomanyano wamabandla aphikisayo yikuba abazakukhokhela kube ngabavela kuZulu.
We are working on modalities of this grand coalition, and I can assure you that this time you will cross to the promised land of flowing milk and honey.
Umnumzana Morgan Changirai okhokhela ibandla le-MDCT obeze xhasa abe-MPP kulomhlangano uthe akasiboni isizathu sokuba ungabi khona lumanyano njengoba bekhuluma limilunye.
I was listening to the proposals that you were putting forward, Comrade President.
Bengilalele imigomo obuyibeka phambili lapha ukhuluma mongameli mama Mduru. Bona sihambisana sibambisana ndawonye ngoba ngicale MPCP. But manje uhlupho lungaphi? Yenza ke sehlukaniswe yibuntu bethu. Ngasivumelana ukuthi yiyo lindlela esihamba ngayo siyilizwe leZimbabwe. Indaba singahlali phansi sikhulumisane sisebenze ndawonye.
Umkhokheli weZaphu uDr. Dumiso Dabengwa obencusiwe laye kulo mkhosi uthi uvumelana lombono wabe-NPP ukuba konke okwenziwayo makube ngokuvelela kuZulu.
Sizayibona ukuthi izaphetha njani. Kodwa ubuhle bakhona ukuthi siyakhulumisana sonke across the opposition parties. Siyaxoxa, siyaxoxisana. Lalokho okwenzakalayo sithemba ukuthi ngelinye ilanga kuzaze kuhlangana.
Owake waba ngumsekeli kameya wakoBulawayo u-Alderman Ameni Mpofu ngomunye wonkokheli eyethulwe ngokusemthethweni kulo mkhosi.
Impumelelo enkulu kakhulu lesizathu esodwa engasitsho ukuthi bonke elibabone lapha abavela koBulawayo province abantu abangena ezikhwameni zabo bazoganezela i-transport ukuthi babuye la.
Unkosikazi Esinathi Bulayani odabuka ePlumtree ukhethwe ukuba ngumsekeli womgcini sihlalo ilizwe lonke.
Abaningi omama silaswe isibindi sakhona and then sabona ukuthi obaba vele baya befuna ukujwamula bephinde besebenze bonomama. So mina ngendlela eyimi mina ngiyathaba kakhulu because mbona ngani nxa ngikhangele ama-provincial chair amanye ama-parties kade akhona lawo mina 2 years lezi ngingumfazi ngibona ndose ngizima and ngaphumelela and nasenalesi sikhundla ngizasiphumelela since vele u-president wethu engumama I'm there ukuthi ngimlift up silifthane njengabomama.
Ungenwe la iziphathamandla ezivele emahofisini enhlanganiso ezisebenzisana lozulu kanye labezigodlo zabameli bamazwe agoqela eleBrithani, Sweden, Canada, Tanzania, Nigeria lamanye. Umculi owaziwa ngomculo ongathandwa nguhulumende kamongameli Robert Mugabe leZANU PF uHosea Chipanga nguye obelibazisa uzulu ecula ingoma ezibalisa ebibuza ngendlela umuyi umkaJoyce Mjuru Solomon Mjuru abhubha ngayo etshiswa ngomlilo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umkhokeli wobandla le-MDCT semise kancane umsebenzi umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo lo msekeli kamgcini ingcebo walo umnumzana Shelton Wembe phezu kodlakela oluqhamuke kobulawayo ngesonto lapho kutshaye khona omunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Embikweni wethu lelamhlanje uTshwangirayi uthe usemise njalo abasakhulayo abathathu ukuba ngamalunga kusacwayisiswa ngodlakela lolu. Usole kakhulu udlakela lolo esithi ngikhuba omubi ongavunyelwayo ebandleni lakhe. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxhume umhleli wephephandaba leThe Standard, umnumzana Kholwane Nyathi, yena-ke waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokumiswa umsebenzi kukaWende lonkosazana Thabita Khumalo.
Ngemva kokuthi kwesenzakala leso kwenzakale ngensonto amaphephandaba lama-radio bakhulume kakhulu ngodlakela lolwezakaleni. So uTshwangirayi le press uthi ekhanye ewumuntu ozipost distancer from i-violence from abantu aba-violent and omunye walaba abasuspendiweyo uWende ngumuntu owaziwayo kakhulu esingathi i-social media kubo-Facebook lapho. Kule post yakhe lapho abhale khona engani ukhuthaza abasekeli be-MDC ukuthi besebenzise udlakela kwabanye abangahambelani nabo emcabangweni. So mbokani nakube ama-easy target for uTshwangirayi ngoba vele bazakala ukuthi ngabantu abangahambelani niyo lesikhumo esikhethwe ngabantu abanjengabomakhupha abahambelani le nto ye-coalition le. So uTshwangirayi efanele ukuthi khanye ngani uyasebenza ngesingizi bathi stamp his authority ngokwenza ama-suspension la.
Ilona ikusasa le-MDCT ulibona limi njani nxa sikhangela ingxabangxoza yonke eyenzakalayo sokule qembu njengokutsho kwakho elisekela umanyano lamanye amabandla kuzoba lelinye elithi hayi asingeni lapho akumelanga kube lo manyano?
Bani le into engaphikisekile ukuthi ibandla le-MDCT seli-divided njalo futhi ngento yenkulumiswano lezo ukuthi amabandla athize behlangane. Lokhu kunyenyeza ngemva kwesivumelwano leso esenziwe ngomgqibelo lo odlulileyo. Kukhulunywa ukuthi bakhona abangathakazeleliyo ikakhulu omakhuphe. Umakhuphe siyakhumbula ukuthi wafuma ekhuluma simile ethinga kakhulu ukuthi yena awubona kwakhe ubongani ukuhlala nalo eshimeni muza soze kungezelela amavoti. So kumgqoka lokhu ukuthi ibandla libambanana and njalo sisiya phambili kungenzeka ukuthi bebekhona abashiyayo bengashiya besiya foma elinye ibandla labo. Kodwa singakwaziyo yikuthi into ezaphumelela ukuthi bangafuma ibandla lodwa bazaba ne-impact yini upolitical scene or maybe nje kuzaba ukuthi kunabantu abangathandi ukuthi ngendlela uTshwangirayi aqhuba ngayo bebese bekhalala bechiye. Ngokubona kwami i-split ye singaba khona kodwa ambone ukuthi singaba le-impact enkulu kakhulu okwezombangazo kule.
Umnumzana Kholwane Nyathi ngumhleli wephephandaba leThe Standard uxoxele uNtungamile Nkomo weStudio 7 eseHarare. Abesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa babhekane lobunzima obukhulu kungenxa yokomako wezomnotho lempilo kaZulu. Lokhu kuphume embuthaneni wabomama beZimbabwe abakade bethakazelela ilanga labo labomama eHillbrow eJohannesburg kwele South Africa. kodwa inhlanganiso yezim imbokodo elwela intuthuko yabesifazana ikhuthaza omama lawa ukuthi basungule inhlelo zamabhizimusi amancane hatshi ukumelela uqhatshwa. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bebethe kwaqa hill for Johannesburg omama beZimbabwe benanza ilanga labo mama elinanzwa mnyaka yonke mhlakanima ingcwabakazi kwele South Africa. Omama bebekhuluma embuthanweni lo oqoqwe inhlanganiso yezim imbokodo bathe ukusilela kwemsebenzi yiluhlupho olukhulu ababhekane lalo. Abanye bathi lasempilweni yansuku zonke banenhlupho ezijeneyo njengoba bona bengatholi usizo uhulumende okulusizo oluphiwe omama bakwele South Africa. Umgcinisihlalo wezemimbokodo unkosazana Victor Smatutu utshela umama bebekula umhlangano ukuthi bangachitha isikhathi esiningi bedinga imisebenzi kodwa baqale imisebenzi yezandla amabhizinisi amancane.
Injongo esifuna ukuyitshela omama ukuthi bazifundise ukuthi babe lamabhizinisi bazithuthukise bona ngokwabo loba bengafundanga benjalo. Iphupho lakho olalo lingafezeka loba kanjani, loba yini ungayenza ofisa ukuyenza. So long nje uzaba kumama uzethembe usebenzisane nabanye omama udinga usizo lapho ludinga khona ukuze uphufezekise amaphupho akho.
Abanye omama bebekhala ngokuswela amaphepha asemthethweni okuhlala elizweni kanye lohlupho nxa befuna ukudingela abantu ababo amaphepha okufunda kwele South Africa okwenza bagcine sebefunda ezikolo ezilohlonzi lwemfundo ephansi. Abanye ngabathi bayahlukunyezwa ezindlini kanti abanye bakhala ngobuyanga njengoba bengayitholi imali yosizo kuhulumende wakwele South Africa. Kodwa ngakomunye wabomama beZimbabwe unkosikazi Nomazwe Dube uthi impilo yemazweni idinga ukuthi omama bahlakaniphe.
Sikhuthazana ngokwenza imisebenzi yezandla, ngokuphakamisana ngokuloba, inkondlo, ingwalo, ukuthi sikwazi nathi ukuziphathisa emsebenzini yezandla nje singomama ngoba awukwazi nje ukuhlalela izandla mawungumama.
Umculo weZimbabwe wezokholo odumileyo otholakele Ndlovu odume ngelithi Sisitho laye ngomunye obekulo umkhosi. Yena uthi okuzasiza omama kuphela emazweni yikuhlangana ndawonye njengalokhu okwenziwe inhlanganiso yembokodo ukuze bahlanganise amakhanda bekhande amacebo empilo.
Njengoba sihlangene nje thina siyeza ukubona ukuthi singomama singakopha ulutho luphumelele ubonisane labanye omama ungakhala kuphela usendlini ayikho into yakho engaphumelela. So masibanengi sabe sibonisana omunye etibamba lapha omunye etibamba lapha asifundeni ukuthi sibambe indima lesi ndawonye singomama kwezokuthele kusaselihle sibancedise phela omkethu emakhaya obaba.
Unkosazana Mathutu uthi inhlanganiso yezim imbokodo iphakathi kokukhulumisana namakampani angafundisa omama laba imisebenzi yezandla lalawo angenelisa ukuqatha omama abalamakhono athize. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Live Talk lamhlanje uhlelo lezizalane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngemizamo yokuvuselela inkampani yeNational Railways of Zimbabwe namanye. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. La iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza ziphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Esigabeni sethu esilandelayo wothi isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika uphakathi kokuphoselana aqatha nomunye wakhe wele North Korea bezizwa amandla ngezikhali zabo ze-nuclear. Omunye lomunye esithi balezikhali ze-nuclear ezibukhali ukwedlula ezomunye. Embikweni wakhe awethule enkundleni yokuzilibazisa iye-Twitter, uTrump uthe makungabi lokuthandabuza ukuthi elemelika yilo elilezikhali ezinkulu njalo ezibukhali emhlabeni jikelele. wake waba inhloko kahulumende lePakistan uNawaz Sharif uqhube umhlangano omkhulu werally ngemva kwensuku ezingatholutho umthethwandaba waphezulu walelo lizwe owe-Supreme Court unqume ukumvimba ukuncintisa lo wakuba lesikhundla sobukhokheli kwezombusazwe ngoba engaphumanga mceke ukuthi inotho yakhe ilesi sindo bani. Esigabeni lapho esixoxwa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje sixoxwa lonkosikazi Sisa Sibanda Ncube. Unkosikazi Ncube wasuka eZimbabwe ngomnyaka 2000 ethuthela ekwele Melika lemuli yakhe ngemva kokuthola umsebenzi komkakhe kuleli lizwe. Wathi efika kuleli lizwe njengomuntu okhonza enkonzweni yesabata, wakubona kufanele ukuthi adinge laye ukuhlanganelana lamanye amakhosikazi angamakholwa esabata, babumbake inhlanganiso abayibiza ngokuthi yiza wakhe.
Mina igama lami kuthiwa nguSisa Ncube. Abaningi bangazi ngingusisa Sibanda, but ngithethwe koNcube. Ngize kwele America ngo-2000 ngabuya njengonkosikazi olandela umngadi lami, ngafika ngacatsha kulona leli lizwe. Ayiwoma umntwana one-26 years nguChristabel Banda, she's married now. Dr. Christabel Mrs. Dube, University of Indiana.
Lezi nhlelo ezokuncedisa abantwana babafoweni,
izinto zathi zitshintshe ekhaya. Abantwana laba bechiywa ngumama wabo kwaba ngumthwalo omkhulu kakhulu yini. I think okunye okwangenza ngenza kanje ukuthi konke lokhu kwenzakala azange ngenelisi kuyangcwaba odadewethu. So kunzima kuleli lizwe, but sengikwanisile ubana ngikwenze from beqalisa abaningi bakhona baqalisa ku-grade 1-2 bonke sebeqede o-form 6 befunda ezikoleni ezamasabatha okuthiwa ziyadula. Ukuthi ngikwenze njani kungenxa kamlimi, yikho ngimthanda umlimi kangaka, ngoba ngingakhangela emuva lapho emvela khona le ngikwenzileyo angawama amandla angikwazi ukuthi ngikwenze njani, but ngenxa kamlimi kwenzakele.
Uthe usufike lapha wondla abantwana bakadade wenu, njalo ngizwa kuthiwa usebenza ebandleni lona lele lesabatha, selisebenze kangakanani nalabanye omama?
Mina ngizalwa vele ngakhulela ebandleni lesabatheni, and ngakhula omama besenza udoka, uDoctors Federation ekhaya, behamba kanye ngomnyaka kuthiwa bayakhemping egangeni. And esithe sesifika lapha sahlangana labangani lezihlobo abalutshwane ababesemichigan, Indiana, le-Ohio, Kentucky. Sahlanganisa amakhanda sambathi wabuya le idea ukuthi kanti kungaba njani njengabomama sesikulona leli lizwe, lathi senze lokhane sakubona abazali bethu bekwenza ekhaya. Yikho lapho kwaqalela ibandla labomama kuthiwa yiZawa, Zimbabwe Adventist Women Abroad Conference ngo-2004. And ngangiphakathi kwalabo mama abaliqalisayo, but hayi isime ngaliqalisayo, but i-idea yabuya and lami ngathi ngizwa ngayibona umqondo ophakemeyo.
Kwenziwani sibisibili?
Zawaki liqembu labomama, like ngichila ukuthi liqembu labomama beZimbabwe, but okwakhathesi sesigoqele lamanye amazwe ngenxa yezinto ezenzakalayo elijonge ukuthi sikhuthale ekukholweni, ikakhulu lisiphakamisa ekukholweni. Ngoba nxa sesikuleli lizwe sakubona ukubana i-America is an individualistic society. Kondoda sibonele khuliswa nganjalo, thina sakhuliswa sibambene singamaqembu ekhaya, sibona mama bethu bebambana bemanyene bendawonye. So iqembu lezawakhi sibuya kanye sihlangane ndawonye labo mama sifundisane ukubana singagcina njani i-culture yethu yekhaya, indlela yokukholwa kwethu esikhulise ngayo emasabatheni, fundisa abantu bethu kwesaba umlimi, ukuqakathekisa lokuya ezikolweni ukubana abantu bethu bafunde njani, nokuthi singaphila njani kulona leli lizwe phezu kokuthi sigcine imizi yethu, sigcine abantu bethu, sigcine ekhaya. Khonokho ebengikhuluma ngakho akuchiphanga ukuthi ube lo muzi uphinde ukhangele abantwana babodadweni ekhaya. Kungenxa yakhonokho sihlangana ukozawa ukuthi siphanane amaqhinga ukuthi singakwenza njani. Omunye uyabe edlule kikho apha abanye ama-ideas, siyahlangana sithandaze, sihlabele, sifundisane izinto zekhaya. Xa sesihlabele ingoma zekhaya kwabana, sesizibona ngani sesiseZimbabwe, kusikhipha si-connected leZimbabwe.
Liyenza imhlangano leyo ku state inye yini kumbe liyenzela kuma state ayihlukeneyo aminyaka yonke.
Imhlangano lesiyenzayo ekupheleni kanyawo ka March to April, ekuqaliseni ka April siyatshintshanisa ama states. So every year siyahamba ku state ezijiyeneyo. Of course ekugcineni komhlangano ngamunye siyavota ukuthi sifuna ukuya ngapi. Nxa sikholisile kumbe Indiana abantu bengavota bathi asibuyele nini futhi eIndiana, ha siyabuyela lo nyaka siyabuyela eGeorgia. Sesibuyele kwesi-3 kusho ukuthi mama bakholise ngokwazi endaweni yaseGeorgia.
Lo ke bekungunkosikazi Sisasibanda Ncube wenhlanganiso yabomama abangamakhola eSabata eyeza wakhe. Ngikuxoxela yini ekhonapha emeleni. Esintini bathi indoda yindoda ngezinkomo zayo. Ayahlonipheka ke mpela amadoda afuyileyo ngoba njengokutsho kwabadala inotho yendoda isesibayeni. Ngitsho lasendulo kwakunjalo. Kodwa abalimisi bathi yibula ubukhulu ukubukela umhlambi ngamehlo usesibayeni. Bathi indoda ehlakaniphileyo ngephungula umhlambi wayo ngokuthengisa ichiye izifuyo ezilingeneyo ezihambelana lamadlelo akhona. Untungamile Nkomo weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomlimisi umnumzana Mandla Nkomo.
Izifuyo ziya ngamadlelo. Whether zimbuzi, whether zinkomo, kufanele kube lesilinganiso olaso esenkomo kumbe sembuzi esihambelana lamadlelo abo. Kwelakithi emaNdebeleni kuyakuthiwe inkomo eyodwa mede engaba kubo 400-500 kg kufanele ibe le 10 hectares yamadlelo. So ke ukuthengisa siyabe senzela ukuthi ungagcina ulahlekelwa inkomo icuba ngokuthi icutshiswa indlala. Kodwa kufanele ulinganise umhlambi wakho lamadlelo onawo. Lokho kuyasiza ukwenzela ukuthi lezi nkomo osala lazo kumbe lezi mbuzi osala lazo icondition yazo kumbe isimo sayo sibe sihle ukwenzela ukuthi umhlambi ukuqhubeka ukukhula. Okunye futhi abantu abakwenza ngalesi sikhathi ukuthi inkomo eziningi ensikazi kufanele ukuthi ngase zimithi lembuzi lazo kufanele ukuthi ngase zimithi. So ezeqisayo ezingamithi umnyaka wonke isona futhi isikhathi sokuthi uthengise ngoba kusiza ukuthi kube le nkomokazi ekudlutshani kodwa ingalethi ithole umnyaka wonke.
Yona nxa ingasamithanga komunye umnyaka kuyabe kuhambe njani?
Kukabili kwesinye isikhathi kuba yimikhuhlane, ikhona imikhuhlane efana nabo brucellosis eyenza ukuthi zingamithi kufanele zimithe. Okwesibili angithi kithi ziyaqotshelwa kuphela inkunzi lamankomokazi, asenzi lokho esithi isikhathi se-breeding ukuthi inkunzi iqothele kumankomokazi ngesikhathi esithile. So ke kwesinye isikhathi kuya ngokuthi into yethu nje kufana lomuntu odlala ibhola kodwa igede ngala. So kwesinye isikhathi asisizi thina ukuthi amankomokazi yethu ma elapha eku-heat introduce inkunzi. So yikho kugcina kusenza ukuthi kwesinye isikhathi ingamithi ngesikhathi okufanele imithe ngazo, kwesinye isikhathi imikhuhlane. So yikuhlela. Into engitsho into ngamili, abantu kasithathe ukufuya sikwenze kube ibhizinisi, kube indlela yokuphila.
Umnumzana Mandla Nkomo umlimisi oxoxwayo ngentungameli Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba ebona ngezomvikela e-United Nations Security Council isifakele ezinye njalo izijeziso zenotho ilizwe le-North Korea ukwenzela ukuvimba ilizwe leli ukuthi lingenzi izikhali zenyukliya. Unkosikazi Nikki Haley omele ilizwe leMelika kunhlanganiso ye-United Nations uthi izijeziso lezi zijonge ukuthi ilizwe le-North Korea liguqule izenzo zalo. Unkosikazi Haley ubonge amazwe wonke akuqela ele-China avote ukuthi kufakwe izijeziso lezi. Uthi izijeziso lezi zilesisindo esikhulu okwedlula zonke ezafakelwa ilizwe leli. Ucabanga ukuthi iNorth Korea izalahlekelwa libhiliyoni lamadola ekuzameni ukuthengisela amanye amazwe impahla etshiyeneyo ngoba kayisoze ibe lelungelo lokuthengisa lokhu ngenxa yezijeziso lezi. Unkosikazi Haley uphinde wathi kuyazakala ukuthi ilizwe leNorth Korea libamba ngamandla izisebenzi ukuthi zisebenze emigodini ukwenzela ukuthola imali yokukhanda lokulolonga izikhali zenyukliya. Uthi loba nje kuzwisa usizi ukuthi abantu babhekana lendlala njalo lesikhukhula sempophoma zamanzi, akulanto engenziwa ngoba kuqakathekile njalo ukuthi iNorth Korea imiswe ngenkani ukuthi ingenzi izikhali lezi. Uthi loba kulezijeziso lezi kumele umhlaba wonke jikelele uqaphele ukuthi umbuso wokuncindezela uZulu lokhe ukhona eNorth Korea.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Iqembu leBantu Rovers linqobe okwesithathu selokhu liphenduke usigaba seCast lePremier Soccer League ekuqaleni kwalo nyaka lapho litshaya leBlack Rhinos nge-1 kanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eluveve kobulawayo ngehola lakuqala emini. Ohlohlele iqembu leBantu Rovers nguThapiwa Khumbuyani ngemva kwemizuzu eyisithupha kuhlandla lesibili yelo mdlalo. Umanager weqembu leBantu Rovers uAgent Sau uthe impumelelo yanamhlanje iqakathekile kakhulu kuqembu leli elilwisa ukungagunyulwa kusigaba saphezulu ekupheleni komnyaka.
Iqakatheke kakhulu, I think it's second round of this season. Besidlala kuhle but singatholi ama results athi siwafuna, especially when namuhla zange sidlale kuhle but sikwalisile ukuthola i 3 points. I think iqakathekile for abafana bethu going forward. We've got another game ebuyayo on Sunday against Iwanga.
Emdlalweni wesibili obusenkundleni eluveve, iqembu leChicken Inn linqobe leTriangle nge-2 kanya okuyimpumela elitshiye selilemiklomelwe ngamashumi amane lambili. Umqeqeshi wabonozinti beqembu leChicken Inn uJulius Ndlovu utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo.
Mhlophe to abafana badlale kuhle, badlale ngendlela yathi silusela ngayo part kwevili. It is good. Sithethe ama-3 points kuhome. Player against good team njengeTriangle.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leNkezi Platinum linqobele iYadanya 4-1 nokuyimpumela elitshiye selilemiklomelwe ngamashumi amane lantathu. Iqembu leFC Platinum litshayele eBulawayo City nge-3-1 njalo selilemiklomelwe ngamashumi amathathu lathoba munye munye. Iqembu leHarare City linqobele iShapane Mine nge-2 kanya kuthi eleChapungu libe ngutshikilo bhanqa leHawu Mine kungela elenelise ukulitshayela eMambuleni. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leZBC Kariba elizemukela eleHighlanders enkundleni yeNyamunga kuthi eleCholocholo izadlala neleCapes United eluveve. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Leyo ke beyiyintatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esethulela impumela yemidlalo yenguqu yasesigabeni seCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Lozothileyo esiphiwa umculi uMel Khumalo. Singekehlukani othi ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba ke isikhathi sethu sesidliwe ngumangoyi. Ibandla eliphikisayo elikhokhelwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli uDr. Joyce Mujuru liphawule okusemthethweni emhlanganweni walo wakuqala wenkokheli weNational Elective Convention. Ibandla leMDCT limisa umsebenzi ezinye zeziphatha amandla zayo okwesikhatshana. Kuthi ke izisizwe ezemidlalo, impumela yemidlalo yenguqu yesigaba seCastle Premier Soccer League edlale lamhlanje. Othi ke silugqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.